lako ngilindebani Uthando lako ngilubebani Uthando lako ngilindebani Ngoba wena awunasisimilo Uthando lako ngilindebani Uthando lako ngilubebani Uthando lako nginikebani Ngoba wena awunasisimilo Uthando lako nginikebani Uthando lako ngilubebani Uthando lako nginikebani Ngoba wena awunasisimilo Uthando lami nginikebani Ngoba wena awunasimilo Unasuke ujole nomngani wami Uphinde futhi uqomumfo wethu Uthando lwakho ngilubebani Ngoba wena awunayo indawo Uthando lwakho ngilubebani Ngoba wena awunayo indawo Ngizokubekezelela Manje ngiyahluleka Yibe zizinso zakho Ungcono sivele siyeke uthando Bengithi ngenzela yesingane sami Futhi bengithi ngizokubekezelela Manje ngiyahluleka Yibe zizinso zakho Ungcono sivele siyeke uthando Ngenzela izingane zethu Futhi bengithi ngizokubekezelela Manje ngiyahluleka Yilezi zenzo zakho Ungcono sivele siyeke uthando